sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Ngela ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuLwezi 2021 ngoKip Dube. Endabeni zethu namhlanje, abadabuka eZimbabwe nakwamanye amazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika sebevalelwa ukuya emazweni atshiyeneyo ngenxa yokuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19.
Amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni.
Abanamaphepha awe-Special Zimbabweans Exemption Permit asevalwa kule South Africa bakhuthaza ukuba beqale ukulungisa amanye amaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele i-Immigration Act okwakhathesi abantu abaningi abakwalifayi.
Namhla sixoxa nesangoma.
Ngigodi kaqhama umsebenzi wami ke mina ngentwaso yami uyedezi lami inyoka yami ngiyaxhwasisa.
Zalethulela ezamasiko ezokholo lwesiKristu lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Amazwe amaningi asevimba abantu abavela eZimbabwe, eBotswana, Namibia lamanye kulandela ukuqhamuka komkhakha omemetheka ngamandla we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba amazwe asevimba izethekeli ezivela emazweni la akuqhela eleBrithani, eleNew Zealand, Israel lamanye esaba ukuba ungaqhamuka umkhakha lo osanda kuvezwa ngele-South Africa. Kubikwa ukuba eleMelika liqala ukuvimba kusasa abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni owe-Southern Africa kuzwekazi le-Afrika. Umkhakha we-Omicron omemetheka ngamandla kubikwa ukuba ulakho ukutholakala ebantwini abahlatshwe ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. ele-South Africa lithi limangaliswa izenzo zamazwe wonke okhanya ngazani alijezisa ngoba liveze umkhakha lo olakho ukubulala abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Uhulumende wakweleZimbabwe uthi abantu kumele bengethuki kakhulu ngoba uzimisele ukulwisana lomkhakha we-Omicron. Udokotela Agnes Mahova osebenza e-ofisini kamongameli leziphathamandla zikahulumende uthi bazavimba ukumemetheka komkhakha lo omutsha ngokuhlaba abantu abaningi ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ebona ngomdlalo wekhilikithi eye-International Cricket Council ithi sebemise umdlalo owe-Women's Cricket World Cup Qualifier obuqhutshelwa eHarare ngenxa yokuqhamuka komkhakha lo. Usikhuthamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uthi kumele abantu baqaphele umkhakha omutsha we-Omicron.
Umkhakha omutsha owe-Omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi yi-new variant athi sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa ukuthi lo umkhakha mubi kakhulu, kumele liwunanzelele. Ungaqeda imphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwani ngomkhakha lo omutsha. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo alunompoli ligqoke ama-face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Lime khatshana lingaze lasondelelana ukuze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokhu ligeza izandla lokhu esikuthi yi-hand sanitizing.
USiphiwe Ngwenya uphinde wathi
liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 abayibithi yi-Fraser. Yikho ulibona amanje amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki ngoba i-coronavirus le isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke. Yikho babonile ukuthi kungcono bevale abantu bengahambi.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuba kulo muntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abedlula 115 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Luthi kulabantu abedlula 4,705 asebebulewe ngumkhuhlane lo kusukela nyakenye. Asebejove ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.8 million kuthi njalo asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sithi i-COVID-19 siyabulala abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.2 million. Abadabuka eZimbabwe abasebenzisa amaphepha awe special Zimbabweans exemption permit bakhuthazwa ukuba baqale ukulungisa amanye amaphepha kulandela umbiko kahulumende wakwele South Africa othi usizaluvala uhlelo lolu. Uhulumende wabika ngeviki ephelileyo ukuba abalamaphepha la kumele badinge ezinye indlela zokuhlala lokusebenza kwele South Africa ngoba kasuze avuselele amaphepha la ekupheleni kukampalakazi lonyaka. Baphiwe umnyaka ukuba balungise amaphepha la. Abezehluleka ukuwalungisa bazasuswa ngenkani kwele South Africa. Umnumzana Ngqawuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eZimbabwe Community in South Africa, uthi kuningi okumele kwenziwe ngabadabuka eZimbabwe abona maphepha awe special permit.
Umabhena uthi bafisa ukukhuluma lohulumende ngodaba lolu.
Ama requirements akhona nxa sikhangela immigration act okwakhathesi abantu abaningi abaqualify. Yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminister anganelisa ukuthi athi akuweve edayilogo sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeParliament. Lokho ofuna amendment yeParliament kungaphezu kwamandla kaminister singeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyavumela. Kuyabe sekufuna iParliament. Into efuna iParliament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eParliament. Sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale. Umzekeliso esipile engawufaka ukuthi kunabantu abaphethe ama business permit awe ZEP.
Siyawuzwa kakhulu baba Mabhena, akusitshela okuningi sibili ngakhona.
Umthetho nge-Immigration Act uthi wona umuntu nxa efuna uku-applyela i-business permit e-South Africa kumele abuye le 5 million rands abuya layo phakathi e-South Africa imali ye-investment, hayi imali osuyenze e-South Africa. Kulabafowethu labodadewethu-ke abarun ama-business e-South Africa bengabe sebelayo leyo 5 million, bengabe ngabi layo leyo 5 million, kodwa nxa sebelayo ngoba bayithole e-South Africa okwakhathesi umthetho uthi imali kumele ubuye layo phandle. Ngezinye zezinto esifunti sezikhangela ukuthi kambe kungaba khona indlela uminista ongathi hayi ule company yakho, ikampani yakho iqhatsha abantu abangaka abe-South Africa ngomnyaka, ikampani yakho yenza imali engaka, nxa singakuncitsha ipermit ubuyele kini, abantu abaningi abangaka abakukhampani yakho bazalahlekelwa ngumsebenzi njengoba ungamitha ama-requirement. Kodwa-ke okunye singakutshaya indiva sikunike ipermit uqhubeke. Yizo lezi zinto ezama ukuthi sizicubungule kwenze nxa sesikhulumisana lo minister sikhulumisane laye ngezinto esesiziqedisisa lathi udayi lokhu kumi ngale ndlela, lokhu kumi ngale ndlela, abe sesijoyine uminister edayi lokho singakwenza, lokho asingeke sikwenze. Sibe sesi-advisor-ke ama-holders ezweZEP kudayi uminister uthe lokhu angakwenza, njengoba ethe engakwenza lokhu wena-ke i-application yakho kumele uyifake, whether uyifaka e-VFS e-South Africa kumbe uminister uzathi njengalokho ojwayelekile ukuthi uhambe efake ekhaya ngoba futhi umthetho uthi wona awungeke utshintshe icondition ye visa use South Africa kumele uhambe ekhaya. So ngezinye izinto kumele futhi sizikhangele uminister athi ukuthi hayi abama ZEP kabafake ama application abo khonapha eSouth Africa nge 12 months lezinqa kuyikuthi banelise ukumuva besiya kwamanye ama permits kulokuthi bahambe ekhaya kodwa kwakhathe umthetho uthi umuntu kumele ahambe ezweni lakini.
Umnumzana Ngabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besiqoqa laye eseJohannesburg. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni sibuyele njalo kuward 11 emaluba enkayi esibeleni seMatorele North. Siqoqa lomnumzana Maxwell Singene ngomkhuhlane we-COVID-19 akwatshela abantu ukuthi kwenzakalani khonapho. Baba Singene,
abantu bakithi ngiyabacela ukuthi bangabi so complacent njengalokho engakubona esebhumane enhlanyelweni, bangabi so complacent njengalokho engubone ebhoreni, kabagqoke ama mask ukwenzela ukuthi kungaba le fourth wave ingazi yasitshaya emakhaya. Khathesi izulu selizaqalisa, uchangane uyagcwala, bazachapha ngapi besiya esibhedlela seMbuma ngoba inkayi ikhatshana ifuna imali, amabhasi agadwa ngama US dollars. Kulomlimiso yedwa kuphela owakhona pho kuward 11 owakwesivalo othiwa nguMangwenya, nguye engake ngamuzwa ekhuluma kathi bantu ama maski angapi. Angisoze nginike umuntu kathesi ongela maski ukuthi ngimqhubele inhlanyelo. Ngabona omunye umama esindoda awula mask ini khona phe sikhwameni unike ulimisiyana, ngabona eyikhupha siphe emqhubeni eyithatha isuka komunye umuntu egqoka. Ngathi abantu bakithi sebe complacent, abantu bakithi ababe very careful, i-fourth wave izasitshaya isiqede emakhaya.
Abantu benzani okwethusayo khonapho mnumzana Singene?
Engikubonayo yikuthi ama-organizers ama-gathering yibo abantu abangaqinisi umthetho nge-COVID-19. Yibo abantu abarelaxayo ngoba umuntu nxa e-organizer i-gathering kumbuholisa inhlanyelo, kumbuholisa i-fertilizer, nxa ungumlimisi insista ukuthi abantu bagqoke ama-mask nxa bezithatha inhlanyelo kube nxa bezithatha i-fertilizer. This time uMangwenya engikhuluma ngayo kwa 11 kwakulabantu abashotileyo bezithatha i-fertilizer ngabuyela futhi, nguye engaye ngamuza senganiwa kuthinto kuyinto lokho. Kumbe u-organizer i-function yebhora ukuthi abantu bazithokozise, bona baba-organizer ngabatsho bathi nxa ukuthi uzubukele ungene ku-tournament yethu woba le mask ngoba ngaphandle kwakhonokho sibili uzakuzwa lizakuzwa kuloku ukuthi abantu sebeqalisile ukuphela nge-COVID-19 emakhaya.
Ye, kuba khonapho Singene.
Ngengachapha futhi ngiyahamba mina Gift. Ngengachapha futhi uChangane ngahangadlula eMbuma laphana ngaye emphakama kulo mngane wami engangisiyamkhalela khonaphana owayelahlekelwe ngakhe. Ngafica endaweni okuthiwa kuseVova kuholwa inhlanyelo, yena uhlala kovoko kusetreduzi ngapho lapho engamfica khona. Ngafica bonke abantu kuleyo ndawo, that was Nkayi South, just a few kilometers from Mbuma, south of Mbuma. Kulapho engafica khona ama mask egqokiwe, egqoke abantu bevithe bebhelele. Ngathi nampa abantu abaqondileyo, hayi khona laba bakithi, abantu bakithi abenkayi North abangaphetheya komfula emawadini wona la engiwatshoyo, kabake benze njengabantu benkayi South, ikakhulu isigaba seVova lesakovoko. Lapho engabona khona abantu bezehola ihlanyelo begqoka ama-mask bevithe bebhelele, kumbe ukuthi baduze neMbuma angikwazi. Abantu bakithi abenkayi North, particularly the villages, the words I spoke about, kabake bakunazelele khona lokho. Ngiyazi njalo ngi-confident kuti Studio 7 iza kugcizelela lokhu.
Namhlanje siku ward 11 emaluba enkayi esabalele seMathabeleni North. Besixoxa ngomkhuhlane weCovid 19. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leSouth Africa lenze kahle ngokwethula inhlolisiso eveza ukuba sekulegciwane le-Omicron elimemetheka ngamandla. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBlinken wethule lokhu ekhuluma nonkosikazi Naledi Pandor, umphathintambo kahulumente wakwele-South Africa ubona ngokudlelana lamanye amazwe. Abantu abafuna uhulumende wakwele Burkina Faso asuke embusweni batshengisela emigwaqweni esigodlweni selizwe leli eWagadugu. Bathi uhulumende wehluleka ukuvimba amalichacha athwalise nzima uZulu. Bavota namuhla kwele Honduras lapho abafuna kususwa esikhundleni umongameli Juan Orlando Hernandez oseleminyaka elithumi ebusa. Kukhanya abantu bethakazelela ibandla leli bhathi and the Foundation Party ekokhelwa ngumnumzana Zumara Castro. Kwesikhathi sezamasiko
anamasiko ula baba mkhulu babe lobola.
Namhla kuhlelo sikuqala sangoma uSilibazo Dube odabuka eMathabeleleni. Siyawamukela kuhlelo gogo.
Ngibiza lethi ngugogo Maqhama. Ye, umsebenzi wami ke mina ngentwaso yami uyedlozi lami inyoka yami ngiyathwasisa abantwana bethu. Umsebenzi wami engivame ukusebenza ngawo besuka nabo nje bethunyele izinyoka zakwabo. Ngizobakhulisa nje ngokwedlozi bese ngibaphakamisa nje. Hayi, kini kuwumsebenzi omuhle kakhulu ngoba nami ngiwumsebenzi kwezinyoka zakwethu.
Singathi ke wawuqhaza nini umsebenzi lowo?
Sengineminyaka engaba mibili phawe.
Singathi wenzani kakhulu sinxa ungatshela abantu ukuthi wenza lokhu isangoma uyinyanga uyini?
Isangoma phawe, isangoma esiphelele, isangoma esathwasa saqeda, isangoma esikhulisa kakhulu inyoka ehleli kimi iyathwasisa. Ngingumvusi wabantwana bedlozi.
Ukwenza njani konke lokhu egogo?
Kuza ngamandla edlozi ngoba mina ngaphathwa lidlozi ngimncane kakhulu. So ekuthatheni kwami lidlozi ngimncane kakhulu, qhaweni banzini umuntu lwana osonte kakhulu amasonto wonke, ngiprofethe ngimncane kakhulu. Kwase kwayahlula ukuthi hhayi idlozi igqithile ngempela, lifuna ukuthi lona liyisebenzele. Ngase ngisiya-ke entwasweni ngakhula ngokwedlozi. Hhayi zothi nje namhleli kumbe ngihlalele nje umntwana abuye eqhutshwa lidlozi ebewele emnyango. Bese ngiyamthokozisa lo mntwana, bese ngikhuluma lezakwabo, bese zingitshela ukuthi hayi usuke endaweni ethile ethile le ndawo lami khokhele lizo.
Ubanjwa njani umsebenzi lowo? Thina phela nxa sikhangela njengabantu abangakwaziyo kakhulu, thina simanga lithi kathi vele ubanjwa njani umsebenzi lowo okuba isangoma njalo lokuthwasisa abantu?
Sixhumana kakhulu ngeshe elidala labaphansi asebadlulayo ngokwamaphupho noma into izoyenzeka sike sesiyibonile noma simele ukuthi kulento ekanjena ezayo ezoyenzeka nesikhathi esithile, ngoba yibo abathembelela indlela abakwethu amathonga wethu aseleke.
So belibona ngibuya khona ngapho ukuthi ngizale ngizakhuluma lani like laphutshiswa ngakho
ngokunjalo kuhlehlendala nje usungabona kubuya ngesibonakaliso, kodwa nje kuthiwa yenzimezweni nje ukuthi hawu nawe nje singaaba nje ngomunye njengasakaza nje mphakathini wasezibeki.
So ke nxa khonapho-ke usenza umsebenzi wakho uyachaya amathambo njengoba usitsho ukuthi uyaphutshiswa into ezinjalo, kwenzakala njani konke lokho?
Mina ngiyimboni qhaweni bani nje ngoba ngisitsho ukuthi kakhulu kakhulu ngikhulele ngasenkonzeni ngabuya ngayathwasa. Ngiyimboni ngiliyana mbone ngithi noma ngihleli kumanje so ngiyakufunda isiqede, ngibuye ngithatha amathambo ngiwashaya amathambo ngoba isikhoma samathambo nginaso. ibe ngibithatha ishoba yibimuke ileyo ndlela ezisebenza ngayo khawedala
ukuloya kungena njani khonapho intweni ezinje thinabanye phela asikujayela
ukuloya kukhona ke abathi hayi izinyanga ziyaloya angilandeli lokho ndodo yamadoda yebo yeziyakwenza akhona amadlozi amazi asuka engahlanzululwanga lawo madlozi naye engahlanzululwanga ayamsebenzisa ukuthi eze xhumane nomoya we-satanism ebese yenza okungayisikho kodwa ma idlozi lisebenze ngendlela lahlambuluka hawu kuba lidlozi ngelihlangene nje lonkulunkulu wasezulwini nje idlozi elimlele
nxa usutshaya khonapho amathambo uyabuboniswa khonapho ukuthi lapha kunje lapha kunje thina sebe sibona kungamathambo nje kuphela
ithambo ma ulilahlela phansi liyakhuluma ngendlela wena mninilo olifunde ngakhona bese kuya okuthi ithoba ma ulinuka ake sithi idinga into elahlekile kumbe ukhipha umoya omubi ungomyaluka bese kubuya izwi lokunjalo uyatshelwa bese kubuya ivisioni lokunjalo uyaboniswa ngalelo xesha lelo kwenzakala
so ke kodwa liyehlukene njani lalabo kuthiwa ngabothika mtanda
othika mtanda yeke yisithi hlobane kakhulu kodwa nje mina ngoba ngingumntwana okhulele enkonzweni abangimangalisi ngoba labo bengabantu bomoya ngoba manje basenkonzweni kodwa beholwa ngamadlozi
akusitshele ke gogo ukuthi nxa sewubuya ke ukuphutshiswa kwemithi kubuya njani lo
kwemithi mina ngilekhetha lesibili nama kulikhetha labokhokho labokhokho okwakuyilo elalithimba imithi elaliyigubha imithi yilo ke lelo khetha elibuya ngalezozikhathi ma ngabe sokumele zisebenze umsebenzi othile nezihlala
so ke lakhonaokuye uzwe kuthiwa-ke kulo muntu ohlutshwa ngabotikolothe into ezinjalo liyakulungisa
kunjalo qhawe umuntu ma ehlushwa ngutikoloshi kuyinto ekhona utikoloshi kungumoya okhona ophilayo ebantwini kodwa osuka esetshenziswa ngentando yobuthakathi kunezihlahla namafutha akhona axotha utikoloshi ma idlozi likuthandile unamandla uyambamba utikoloshi ngoba umtikoloshi usemoyeni
namhla besixoxa logogo uMakhama oyisangoma odabuka eMathebeleland eZimbabwe osebenzela kwele South Africa. Saqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo.
Senganamasiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silolutukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa olunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sisiya ku 9 lo 10. Lithi loni ilizwi lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga yona inikelwa ngokomlayo. Wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. Ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje. Khona kuyikuthi bengifuna sikhangele imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelwano esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe be-Israyeli. Nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo. Kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu wayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu. Kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo. Kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe. Kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo usenza njalo. Kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala. Itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestament elitsha. Ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni ngihlatshelwe angisafuni iminikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi laso kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye futhi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelwe. Ukuma kukaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe. Yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo. Igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami namhlanje lo mbuzo oqhakathekileyo kuwe, kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Kasithandazeneni baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo bekhululeke bathole iculo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe. Egama likaJesu ngiyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sike sizwe uhlelo lwabatsha silo Mike Hobe oqoqa lobethu Thunga okunhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngensuku ze-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka komkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ngiyalibingelela Mahlabezulu. Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona lokuthi sike sixoxe ngomkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlwengula indawo zonke, bayancitsha imali yokuthengela abantwana ukudla, izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi bokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabasakhulayo?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le-psychological trauma. Okubi kwakhona yikuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling. Kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Baba le-low self-esteem. Abenzi kuhle, ngiyabona.
Kusuka lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube.